Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7. Ngolwesine mhla ka 27 kumpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzaqhubeka iqinisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe, njalo uthi izijeziso ezetheswa uhulumende wakhe ngamazwe afana leMelika leBrithani kumele zisulwe.
Zimbabwe is open for business and we are presently undertaking a raft of economic and political reforms.
eZimbabwe livulekile kwabafuna ukwenza amabhizimusi. Ngikhuluma nje siphakathi kokuthatha amanyathelo okuguqula ezinotho lezombusazwe.
Amazwi kaMongameli Mnangagwa emukelwe ngembono etshiyeneyo, abanye bewasola kodwa abanye bewangcoma.
Njalo izijezo lezo ziyaphuma njani kathesi ligiquma kunjenje amazenda abayibo okule msebenzi khona kuleli lizwe bashaya ngamapolisa ekusenini ngantambama asilosipolisa emgwaqweni sayikiltiyegazi ezemgwaqweni.
Abasakhulayo batshengisele edolobheni leGwanda besola inkohlakalo abathi ibavalela amathuba okuthi bethole imisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo we Studio 7. UMongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano we-United Nations eNew York khonapha eMelika ukuthi uzaqhubeka iqinisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe, njalo uthi izijeziso ezetheswa uhulumende wakhe ngamazwe afana leMelika leBrithani kumele zesulwe. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMongameli Mnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni we-United Nations General Assembly izolo. Lokhu bekungokwakuqala ukuthi ame phambi kwalenkundla njengomongameli weZimbabwe. Iningi belithiye indlebe lifuna ukuzwa ukuthi uzaxila kundikimba ezazivame ukuhlatshelwa ngumgabe na kumbe uzahamba ngolwakhe unyawo njengomholi omutsha. Okube sobala ukuthi ukuphethe konke okwakuvame ukuphathwa ngumgabe empikweni wakhe ngaphandle nje kokuthi ubengathuki njalo ubengathukuthelanga. Emizameni yokuhuga abatshali bezimali, uMnangagwa utshele umhlangano lo ukuthi eZimbabwe livulekile kubo bonke abafuna ukudlelana lalo kwezamabhizimusi.
Zimbabwe is open for business and we are presently undertaking a raft of economic and political reforms.
eZimbabwe livulekile kwabafuna ukwenza amabhizimusi. Ngikhuluma nje siphakathi kokuthatha amanyathelo okuguqula ezinotho lezombusazwe ukuze umumo uvumele ukuthuthuka komnotho. Sesithethe amanyathelo aqinisa ugatsha lwezokulima.
Uqhubeke wathi kulesidingo sokuthi amazwe omhlaba abambane emizameni yokuqeda ubuyanga emhlabeni jikelele. Wengeze wathi manengi amanyathelo asethethwe ngohulumende wakhe phezu kwalokhu. Kodwa uthe imizamo enziwa iZimbabwe kwezentuthuko yenqatshelwa izijeziso ezetheswa uhulumende weZANU-PF ngamazwe afana leMelika leBrithani. Ngokunjalo uthe izijeziso lezi kumele zesulwe.
We have also extended support to grow the livestock, fisheries and wildlife sectors.
Sasiqinise ingatsha ezifana lolokufuya inkomo kanye nenhlanzi. Sitheqiniso lokuthi amanyathelo la azakwenza eZimbabwe lingene esibayeni samazwe aphumeleleyo kwezenotho. Lolu ngolunye lwenhlelo esisiphumelazo emzameni yokuthuthukisa umnotho wethu ngenxa kulezi jeziso ezetheswa ilizwe lethu ngaphandle komthetho. Sithi mazesulwe lezi zijeziso.
Njengomgabe, uMnangagwa uphinde waphatha njalo udaba lokuthathelwa kwabalimi abamhlophe amapulazi nguhulumeni Mende ewabela abensundu esithi seleduma ledlula njalo akusabuyelwa emuva kulokhu.
The land reform program is irreversibly behind us. The development and modernization of our roads.
Kudaba lokwabiwa kutsha komhlabathi sisadlula kulo njalo asibuyele emuva. Siyaqhubeka ngokuthuthukisa imigwaqo yethu, injanji lamagceke endizamtshina, inhlelo zamandla kagesi kanye lokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku.
Umnangagwa utshele njalo umhlangano lo ukuthi ukhetho olusanda kwedlula lwenziwa ngendlela ekhululekileyo njalo esuthisayo lanxa njabe MDC besithi waqilibezela. Wengeze wathi ekungeneni kwakhe embusweni wehlukana lemikhutshana yayizolo wavumela umbuso wentando kaZulu.
My country held the much anticipated harmonized general elections on the 30th of July 2018.
Ilizwe lami laqhuba ukhetho olwalumelelwe ngabaningi mhlaka 30 ngoNtulikazi 2018. Ngemva kwenyathelo lami elokuvumela umbuso okhululekileyo eZimbabwe kanye lokukhuthaza ukuthula, abantu bakhankasela ukhetho bengaphanjaniswa, kanti njalo lalo ukhetho lwaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo.
Ngokunjalo, umnangagwa uthembise amazwe omhlaba ukuthi uzaqhubeka iqinisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe. Uthe njalo ulusizi ngodlakela olwalandela ukhetho lapho okwabulawa khona abantu abayisithupha ngamasotsha.
We shall continue to entrench constitutionalism, democratic traditions and norms, peace, unity and harmony.
Sizaqhubeka silandela isisekelo sombuso njalo sigxilisa umbuso okhululekileyo. Intuthuko kwezenotho ingaba khona kuphela nxa singakwenza lokhu. Udlakela olwaba khona ngemva kokhetho yinto esilusizi ngayo. Ikhomishini ephenya lolu daba isiqalisile umsebenzi walo.
Ekhuluma ngokungahlaliseki okwenzakalayo kwamanye amazwe omhlaba, uMongameli Mnangagwa uchodoze ukuncindezelwa kwabantu bakwele Palestine, athi kwenziwa yi-Israel kanye lokugqilazwa kwabantu beSarahawi ngele Morocco. Ukhuthaze umanyano we-United Nations ukuthi uthathe amanyathelo kuqedwe lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguNtungameli Nkomo.
Kusenjalo, kulabanye abatshayele uMongameli Emmerson Mnangagwa ihlombe ngakwethule emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Omunye wabo ngumnumzana Muzi Ncube unobhala jikelele webandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe. Umnumzana Ncube utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi uMongameli Mnangagwa uziphathe kuhle okwedlula owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
UPresident Mnangagwa ubuye wafika warepresenta kuhle nje ilizwe laseZimbabwe, sesikompare lalokhu esikwaziyo former president uRobert Mugabe, onguye sesijwayele ukuthi wayevelethi kuye United Nations. Hawu, afike bengulwana nje othuke thethisa abantu be-West bonke be-America, Britain, kunje kunje. So umuntu nje vele owayefika esifaka abantu. Kodwa hayi, sibonele nje ukuthi hayi, uPresident uMnangagwa ufike one-totally different note, atshengisa ukuthi iZimbabwe ikhanya iya ku-direction yakhe nale new dispensation, ezama ukuthi khona akhuthaze nje amazwe wonke emhlabeni ukuthi nxa engazama ukuthi khona bancedisane leZimbabwe, yabona ukuthi inkokhelo yakhe le yaseZimbabwe ingancedakala nje ngokuthi kube lezi mali ezibuyayo eze-investment nje lamanye amazwe ama-companies anjalo, uyabona, especially ku-finance and technology, uyabona, farming and things like that azikhulumileyo. And njalo lokuthi i-Africa as a whole, I think sokuyisikhathi sokuthi layo inikwa ama-seat lapha kubo Security Council, Mr. Dube.
Ye, kodwa nxa sikhangela ke ukukhuluma kwakhe kungani khonokho kwakusethulwa umnumzana uMgabe okunjengezithezo zenotho, kuzobuya umhlabathi, ile nto ezinjalo, kungani laye wekhuluma ngakhonokho phela? So umehluko lapho nga?
Hayi, umehluko phela uyabona ukuthi usekuthini ukukhuluma njani khonokho, ngoba singakhangela phela vele i-UN Assembly wonke nje upresident, especially abavela amazweni esingathi ngama developing countries, bavele injongo yabo. Singezwa lo president uHuru weKenya la ukhuluma njalo, uyabona. So lezo nje vele izinto ezikhulunywa nje ngabo president bonke nje abavela kuma developing countries, but kuya ngokuthi nje wena ukufaka njani, uyabo. Ngoba umongameli umgabe siyamazi sonke nje ukuthi vele wayeshe fike bhede, vele abe ngumuntu lwana ovindictive, okhuluma nje vela entela, engani ngumuntu onothileyo, udangilincengi, angifuni lazi mali zenu, only to turn around the next day after United Nations isiphelile, nguyosihamba sethumezela ubani uChinamasa ukuthi ecela futhi izimali ebantwini wonke lapha. Sikubonile kusenzakala konke lokhu, mnumzana Dube.
Lo mnumzana Muzincube unobhala jikelele webandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxelaye eseVirginia khonapha kwele Melika. Kodwa unkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi umongameli Mnangagwa ukhulume xathu okwakusethulwa ngowayengumongameli umnumzana Mgabe. Uthi bangeke babe lobudlelwane obuhlelayo ngoba weva ukhetho olwenziwa ngontulikazi lonyaka.
Izizwe zomnotho lezi angikwazi ukuthi sabezani bafuna ikhulume ngolimi bani, ukuthi kazikulani labantwana baseZimbabwe zinakho labo amasela lawo ezanu antshontshayo, kabanelisi ukuthi bathathe indizamtshina bahambe eNgilandi baye kudlimala basintshontshela yona. Njalo izijezo lezo ziyaphuma njani Gibbs? Kathethi likusikuma kunjenje amavenda abayibo okule msebenzi khona kuleli lizwe bathaya ngamapolisa ekuseni emini lantambama, asilopolisa emgwaqweni sayisiyo tear gas lezi emgwaqweni kathi manje ilinabantu. So izijezo zikhithe njani uZulu edubeka kangaka?
Siyabona njalo-ke ukhulume ukuthi ukhetho soludlulile, abantu kababambisane wenze ukuthi kuthuthukiswe ilizwe leZimbabwe. Ungathi ngakhona
ukhetho ilwedlule sibili kodwa luntshontshile. So thina njengebandla le-MDC likhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa, sikikhona ukhetho waluntshontsha njengoba waluntshontsha. So ilizwe selikhombisile la selivuma ukuthi waluntshontsha ukhetho. Uthe engena leyo kuthiwa yi-stock exchange yawa yathi pfu. Uthe khonapho sesithi usenqobile iy'ntengo zempahla esizithengayo nokudla waqansa. Uthe sesithi usenqobile idola lebhondi kwaba inxubeni esithupha kwaba ukuhlangana kwaba kwabayingxabangxoza. Kati manje ubusani wanqobani? So thina njengebandla sithi khona akanqobanga wantshontsha ukhetho.
Ye, uthi njalo lo lwalo khona kwaba khona ukudutshulwa kwabantu eHarare uthi hayi kwaba yinto iphutha inkalakatha. Ngakho-ke ikhomishini le khona izaphuma lezinqumo ezithize abazazithatha kubona. Pho-ke khonapho-ke ungathini?
Kanti bona isikhathi sonke sonke nxa bebulala uZulu ongelala la narithi ukuthi akuhlabe kuhlala kuthiwa liphutha, sabulawa ngegugura hundi kwafa abantwana baseZimbabwe ayinkulungwana lezinkulungwana kwathiwa liphutha. Namhlanje unqobile yena njengoba esithi unqobile, kanti isizathu sokuthi akhiphe imbhobho agijimisa uZulu, uZulu kade efuna ukutshengisela engabi usungowani wena ungowonqobileyo. Ikhomishini le ayenzileyo ikhomishini yani khona kulobufakazi okutshengisa umadubula abantu ukuthi wabadubula njani? Usudinga ikhomishini yokuthi udinga uphi umthakathi, wona umthakathi ekhona kwenzakala phambi kwamehlo kwaZulu lamavuteva la akhona bakubona umhlaba wonke jikelela wakubona. Kanti udlalisa imali kahulumende anti wedubeka kangaka sibulawa yikholera namhlanje, ikhomishini yokwenzani khona kulobufakazi bombulali wakhona?
Ye, siyabona-ke okunye okuqakathekileyo akhulume ngakho ukuthi ilizwe leZimbabwe selimelela abantu abangafaka imali emnothweni walo abavela emazweni, njalo lokuthi yena sefuna ukuthi edlalane okumangalisayo la mazwe entshonalanga. Kambe kuthiwani ngakhonokho Makhumalo?
Kanti lona ilizwe nxaye sithi selivulwe ukuthi abantu babuye bazofaka izimali zabo ukuthi sithuthuke, selivuliwe ilizwe. Kanti lalivele livalwe mbani? Livaleleni ilizwe bani elivalwayo? So lokhu akuthembisayo akwenzayo yini khona ngapho? Ngoba lina kalikho kithi lapha ekhaya esidla khona imbuya ngolimi. uzama ukuligcoba ngamafutha emlomini emlonyeni yena abese sithi hayi ngenzela ukuthi intombi yakhe iyaxhixebuka kunguye okulela inkomo amapholisa athe buya bafike kuye bafucina ukunuka inkomo bathi nguntshe nje inkomo wabulala ulitshela amanga khona ngapha ngabe uyazolungisa into zakhe lapha namntu azibulawa isihudo ngosuku zanamhlanje emhlabeni onalo esiyethe sithi ngwe-ICT into isihudo siyazila sesibulawa isihudo ngokuthi siphiwe amanzi angcolileyo ahlangana nedoda esiyikhipha emasi yangaphandle.
Lo nkosazana Tabitha Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Kusenjalo, izakhamizi zakwabulawayo seziveze imibono ehlukileyo ngohambo lwakuqala lukamongameli Mnangagwa kumhlangano we-United Nations. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa ungene umhlangano we-UNGA wakhuluma okwakuqala ethethe intambo zombuso ngemva kokugenqulwa kowayengumongameli Robert Mugabe ngabebutho nyakenye. Ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi kuhle yebo kodwa akukho abakukhangeleleyo okukhulu angakulethela ilizwe ngemva kwalomhlangano. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Joseph Mujeyi uthi ukhangelele ukuba umongameli ayesungula ubudlelwano obuhle lamanye amazwe okungaletha izithelo ezinhle ezweni.
Mina ngikhangelela ukuthi abantu laba vele bazwanane kube le relationship between Zimbabwe lama countries angale ukuthi sizwanane ngathi sithole usizo esingathi i-help vele ngapha elokuzene eZimbabwe.
Isikhulumeli sebandla lezapho umnumzana iPhithule Maphosa yena uthi akukho akukhangeleleyo okuhle khonale e-UNGA ngaphandle kokuba uMnangagwa aqale alungise iguma lakhe.
Ngithi ndiqakathekile kakhulu uhamba kwakhe e-United Nations ngoba sikhangelele ukuthi elungise izinto lapha ekhaya kulo monakalo omkhulu obe khona ngesikhathi sombuso kaMgabe bebonke laye Mnangagwa. 30 years lezezidlulileyo kuwonakala into eziningi kathesi abantu kule polarization ekhona elizweni abantu bayazondana ngokomhlobo i-economy ifile akulaluto akulamsebenzi ama-prices ayakhwela everyday so sikhangele ukuthi ngabe uyalungisa izinto ekhaya engakaqala ugijima esiye emazweni siyancenga imali zemazweni kathesi sizwe kuthiwa uzewatshela abantu ukuthi sinathi sinathi amanzi agcwele isiwethu aso into ongayikhuluma phambi kwabantu le engako so sikhangele ukuthi ephenduke ekhaya elungise izinto lapha ekhaya labantu bekhaya singakakhangeli abantu bemazweni.
Evumelana noMaphosa umnumzana Mike Mbayiwa isakhamuzi sakobulawayo uthi akulalutho alukhangeleleyo kumongameli uzaziphendukela nje elengise izandla.
Sibe sikhangelele ukuthi engxenye by any chance angakwanisa ukuthi asolve ama problems achiwa ngumgabe ewawonile in the country njenge new political dispensation bakinto ekhona ukuthi akutshengisi ukuthi yena la uya ngaphi ufuna ukwenzani. Thina into esilayo lapha ukuthi kumele abuye ezo-addressa ama problems akhe wonke lawo lawo ekhaya alungise izinto economically kweze ukuthi into zimuve ziye phambili.
Abantu abaningi bathi uhambo lukaMnangagwa aluhlukananga lokwakusenziwa ngumgabe ekuhambeni lequla elilabantu abaningi kodwa baphenduke belengise izandla sikhathi sonke. Abantu bathi okumele kulungiswe njalo kukhulunywe kusekhaya hathi e-UNGA. I-UNGA izaqakatheka okusekhaya okonakeleyo kungalunga. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
YiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Yebo, yebo, yebo. Mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Niyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhathi lethu ele VOA Ndebele.
Abasakhulayo batshengisele edolobheni leGwanda besola inkohlakalo abathi ibavalela amathuba okuthi bethole imisebenzi. Abasakhulayo laba babhode ngezitalade zeGwanda bekhuthaza uZulu ukuthi alwisane lenkohlakalo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eGwanda.
Lo mkhankaso oqoqwe ngabenhlanganiso yabasakhulayo e-Community Youth Development Trust, CYDT, ugujwe phansi kwendikimba ethi Say No to Corruption, njalo bujonge ukukhuthaza uZulu ukuthi athiyane lenkohlakalo ukuze kube lentuthuko elizweni. Iningi lezakhamizi likhale ngokuziphatha kwamapholisa bombuthano lo ogujelwe emavinkilini eJawunda. Omunye wabasakhulayo laba uProlific Nuku uthi inkohlakalo ekhona elizweni sidala ukuthi abantu abafana laye abasuke ezimulini eziswelayo behluleke ukungena emakolithini kumbe ukuthola umsebenzi.
Sisuka efamilini eyi-low class, right? Bese sisuka lalwana ungumntana kumbe ka-MT kumbe osebenza ugavini vele sithuthulwa khona. Yena vele umntwana uyozele imali, yena vele uvele umamakho engeyozithengisela amatamatisi. Imali liyana ukuthi usiyangena ekholeji bekuvele ungelayo ukuthi kulale ubanike ukuthi ungene ekholeji kumbe ungene emsebenzini. So uthole abantu akuyiwo most abaphuwa besiba phuwa besiya phambili, most abarich besiba rich besiya phambili.
Omunye njalo osakhulayo uSthembi Nkosi Gumbo uthi lobanje iGwanda igcwele igolide labo abaphiwa indawo zokugebha ngabalazikhundla.
Because vele tukukuzudiza nje uyagcina uthola abanye abantu abayibo abalezikhundla esibathembileyo abaphezulu beyibo abaklema amaklemu nalawa nje begcine bawathatha bewafake emabizweni abo kumbe ezizukulwaneni zabo. So kuyabe sokumele kusebenze i-corruption, but thina as ulutsha leGwanda sithi no corruption. Kumele sifight against i-corruption ukuze sikwazi ukulungiselela ikusasa le.
Umsekelo omqondisi zenhlelo ze-CYDT umnumzana Nomeni Mtatisi ukuthaza abatsha ukuthi bengaphatheki kulinkohlakalo.
Senanzelela kakhulu emgwaqweni ikhona i-corruption, onke ama-sectors ikhona i-corruption. Senjengabontanga asiyaleni ukugwelegwele, singabupromothi, singaboni ungathiwa yinto e-right, ivele kuyinto embi.
Okhulumeme lamapholisa uthi uZulu akumelanga esabe ububika amacala aphathelane lobugwelegwele.
Every time ngabona i-corruption feel free to report. Lingayisabi ukuthi bafika bekhuluma isikhiwa, siyalikhuthaza lisincedise in this fight against corruption.
Lobanje umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uzalisana lenkohlakalo njalo kuzabotshwa iloba ngubani lecala. Umnumzana Wellington Nari uthi kakholwa ukuthi uzimisele kulokhu.
Ngameli Mnangagwa ngonamvela ayise asebenza ngayo ayitshengisi ukuthi uzimisele, ngoba abantu ababotshwayo ngabantu amanye amacele ebandeniaukorelo adeinwelele G4 yebo-ke ano-corrupt kodwa-ke asikho kuzona injongokuthi ebotshwe kuyikuthi i-corruption.
eleZimbabwe ngelinye lamazwe asezwekazi leAfrika ahamba phambili kudubo lwenkohlakalo osekudala ukuthi lisalele emuva kakhulu kwezentuthuko. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngi-Albert Ncube.
Siyabonga Albert Ncube. Uyalandela umculo othi iKhisimusi ohlatshelwa nguJays Marabini elomkhosi lodumi ngongola kudlalade lakhe elitsha elithi Ntunjambile. Ikhisimusi okaJays Marabini elomkhosi lodumi ngongola. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzaqhubeka eqinisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe, njalo uthi izijeziso ezetheswa uhulumende wakhe ngamazwe afana leMelika leBhilithane kumele zesulwe. silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.